sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 22 kuLwezi 2018 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umphathintambo wezemali wethule ibhajethi edalele ephalamende lamhlanje lapho amalunga emdc adudulwe khona ngodlakela ngamapholisa. Amanye alimala ngemva kokwala ukusukumela umongameli Mnangagwa. Ikomishini ecwayisisa ngodlakela eHarare iqhubekele phambili lamhlanje isizwa ubufakazi. Lamhlanje likhefu leThanksgiving ngapha kwelemelika lapho izimuli ezihlangana khona zibonga impilo kusomandla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube namhla wethule uluhlu lwendleko zikahulumende ibhajethi edalele ephalamende lapho amalunga emdc adudulwe ngodlakela ngamapholisa. Amanye alimala ngemva kokwala ukusukumela umongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi engena kuleli dale. Kubika uGibson Bebe.
Esethula umbiko wakhe, uNcube uphe ugatsha lwezemfundo imali edlula ingatsha zonke, edlula ibhiliyoni elilodwa, waphinda wathembisa ukwehlisa iholo lezisebenzi zikahulumende zaphezulu. UNcube uthi abasakhulayo abedlula amakhulu amathathu abathiwa bahola bengasebenzi ama-ghost workers ngesilungu bazagunyulwa. Okunye okumqoka okukhulunywe nguNcube ukuthi izigodlo zabameli beZimbabwe emazweni zizakwehliswa. UNcube uthe kusiyaphela umnyaka amafutha ezimoto azakhwezwa intengo ngoba ilizwe leZimbabwe yilo elilentengo yaphansi kakhulu ezigabeni zezwekazi le-Afrika. Ngalokho kuzamele umthelo wokuthenga la mafutha ukhwezwe. UNcube uthembise izisebenzi kahulumende ukuthi zizathola iholo lebhonasi. Uthe kuzasetshenziswa imitshina yempawu zeminwe kuzisebenzi kahulumende ukuze wazakale ukuthi impela othola iholo uyazakala njalo uyasebenza. Abanye bathi umbiko kaNcube wehluleke ukugcwalisa izifiso zikaZulu ezigoqela udubo lokuqonga kwentengo elizweni, ukusekela kwemali yaphandle kanye lokunxusa osomabhizimusi waphandle ukuzosungula amabhizimusi abo elizweni. UNcube uthe kulabo abathenga izimoto aphandle kwelizwe sebezabhadala umthelo wokuthenga phandle ngemali yedola leMelika, hashi imali yohlobo lwebhondi.
Key objectives and priorities from the consultations revolve around the following: decisively dealing with fiscal indiscipline through the use of austerity measures, removal of pricing and policy distortions, improving foreign currency generation and establishing efficient and optimal mechanisms for its allocation.
Sengamuzise Harare uMnumzana Kutsai Wondo ekhuluma neStudio 7 uthe loba umbiko wendleko zikahulumende ukuqelisa isikhwama sikahulumende awuthembisi ukuvusela inotho yesizwe.
Ibhajethi le isitshengisa ukuthi uhulumende uqakathekise ukuthola imali ukuthelisa uZulu. Engelani lokuthi uZulu lo amthelisayo uyithola ngapi imali njalo uyithola njani. Singakhayela ibhajethi le ayilungisisanga kahle ihlelo eziletha intuthuko ekuqhutshweni kwamabhizinisi nganye lokuthi impilo zabantu zithuthuke.
Abanye abakhulume leStudio 7 abanjengengcweti kwezomnotho uMnumzana Thabani Mleya oyisakhamuzi seHarare uthi uhulumende olembali yokwengeza imali eqondane lengatsha zokuvikela ilizwe kanye nezamapholisa okuyinto engabukekanga ngesikhathi ilizwe elikiso. Ingatsha lezi zombili ziphiwa imali edlula ibhiliyoni elilodwa. Ugatsha lokuvikela kwelizwe labalele benkululeko luthole izigidi ezingamakulu amahlanu la mathumi amane lasithupha 56 million ukuthi ugada lamapholisa oluyihome affairs luthole izigidi ezingamakhulu amahlanu lethumi elilodwa lasikhombisa 517 million. Umnumzana Mleya uthe imali le iningi kakhulu nxa ukhangelelwe ukuthula kuselizweni, ngakho ke ifanele ihanjiswe kungatha zenotho.
Mina ukubona kwami kukhona ekade ngikhangele ukuthi akusheze kutshintshe ukufaka imali kudaba le-defense, kodwa kukhona lakho okutsha ikakhulu ukufaka imali kulenze ezamaplaza, kukhona lakho okuningi okutsha. Kodwa-ke ukufaka imali ku-defense naku-home affairs asizange sibe kwazi ukuthi lokuza kutsho ukuthi ukuza kuthengwa imitshini eminingi eyamasotsha kumbeni kuzaba lamasotsha amaningi. Kodwa ukubona kwami mnyaka lo mnyaka indaba ye-budget khonapho kodwa ngayitshintshi. Nami akundanisanga kodwa bengikhangele kuzaba njalo.
Kunjalo nje kube lokuxoxa edale eParliament, lapha abameli beParliament bebandla leMDC begcine bexoxwa eParliament ngemva kokuba beyale ukusukumela umongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa engena eParliament. Isikhulumeli seParliament umnumzana Jacob Mdenda ubiza abapolisa ukuthi azoncedisa ukuxoxa amalunga edale njengoba umthetho weParliament usithi kufanele basukume nxa umongameli engena. Kubikwa unkosikazi Thabisa Khumalo namanye amalunga elimele ngesikhathi behudulwa ngamapholisa. Ngimele isidwe 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ikomishini ecwayisisa ngokudutshulwa kwabantu eHarare iqhubeke ngomsebenzi wayo namuhla. Intathelizindaba eyathatha umfanekiso wesotsha eladubula abantu isipha ubufakazi. Umtshutshisi kahulumende uthe kuzamele isotsha leli libizwe ukuzopha ubufakazi. Kodwa inkokheli yamabutho yathi leli sotsha lalidubula emoyeni njalo ukuguqa phansi kwalo kwakuyikuvika amatshe ayijikijelwa ngabantu ababetshengisela. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sekomishini umnumzana John Masuku ukuze sizwe okunengi okwenzakeleyo.
Kuqhubeke kuhle namhlanje bebalutshwana ababuyileyo, ababuyileyo bagoqela u-Attorney General, u-Advocate Prince Machaya, yena-ke obezochasisa omunye umthetho omayelana lephosa lesisekelo sombuso. Njalo kubuye abeZimbabwe Lawyers for Human Rights, labo bezokupha umbono wabo. Siyakhumbula ukuthi ngesikhathi kubunjwa i-commission bona baphikisana lokuthi kube le commission enjalo, besithi bona kule ihlanganiso kumbe kulezigaba ezijene zikahulumende ezingenelisa ukuthi zikhangele ngokwemisebenzi yonale ebudlangudlangu eyenzakalayo mhlaka 1 August 2018. Yikho-ke labo banike imbono yabo, betshengisa ukuthi okunye okuningi bangabe bengavumelani lakho bekukhulunywa, kodwa bazabona ukuthi i-commission iza kuhambisa njani. Besipha njalo le mbono yabo yokuthi yokuthi kuyini okungenzeka i-commission ukuthi iphume le mpumela enhle yalokhu kulalela ekwenzayo. Bekulomunye njalo yintatheli zindaba layo obuyileyo ezokhuluma ngobufakazi bakhe ukuthi kuyini akubonayo mhla lokhu yena njengentatheli zindaba evele isenza umsebenzi wokudingisisa nokuchwayisisa liyana esithi investigative journalism. Kwasekusiza njalo lomunye nje umuntu othe akhulume ngokuthi yena wabonani. Yikho-ke kuthe kusiyafika isikhathi sokudla kwemini, i-commission isiqedile umsebenzi wayo wanamhla. Izahlangana njalo ngomvulo ngesikhathi sika-2 emini, lapho kukhangelelwe khona ukuthi laba abangakabuyi ukugoqela umkhokheli we-MDC Alliance u-Advocate Nelson Chamisa kanye lo mhlonitshwa u-Tendai Biti, ilunga ledale lephalamende lo ophandle kwelizwe okwakhathesi, babe sebesiza ngoba banxuza i-commission le ukuthi labo babuye bazonika ubufakazi.
Sizwa kuthiwa isocha elabonakala kumfanekiso kamabonakude lidubula liguqile phansi, lalo libiziwe?
Hathi kalibizwanga, kodwa ikuchasiseni kwakhe lo okuthiwa Attorney General okuligqwetha elikhulu likahulumende, anisiyakwazi ukuthi u-Attorney General nguye umcebisi omkhulu kahulumende kweziphathelane lomthetho. Uthena phansi komthetho lilakho ukuthi lilethwe emthethweni, nxa kuyukuthi liyafuneka emthethweni ngobufakazi oyabe bukhona. Yikho-ke lokhu akukafiki kwisibanga sokuthi libizwe, kodwa ubelinganisa nje ukuthi phansi komthetho lilakho ukuthi libizwe.
Umkhokheli we-MDC ke umnumzana Nelson Chamisa, yena elokhu ekhangelelwe na ukuthi ezokupha ubufakazi?
Ngokuya kwe-commission ulokhu ekhangelelwe ngoba wanxuswa ukuthi eze ku-commission, yikho-ke lokhu ekhangelelwe. Njalo siyakwazi ukuthi i-commission lokhu iqhubekela phambili ngomsebenzi wayo ngayekaqedi, ngakho-ke inika leli thuba lokuthi abuye kiyo. Njengoba ngishilo ukuthi kuzabuthanwa njalo ngomvulo ngesikhathi ka-2 emini, okukhangelela ukuthi engxenye angabuya ndawonye lomnumzana Bithi. Izolo sibone kulokuxokozela zonke inkokheli eziphansi kwakhe kubandla le-MDC, phose zonke bezikhona, kwasekucatshangelwa ukuthi engxenye angafika, kodwa ukuthi okwenza ukuthi angafiki kuyini akukacaci, kodwa ukhangelela ukuthi esikhathini esizayo uzafika.
Umnumzana John Masuku isikhulumeli sekomishini ecwayisisa ngodlakela olwaqhamuka ngemva kokhetho eHarare. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Izolo umsakazo we-Studio 7 ubambene labe-Media Center ulethulele ingxoxompikiswano e-Crown Plaza e-Harare, lapho ebesikhuluma khona ngesimo sezombusazwe kanye lesenotho ngemva kokungena embusweni kukamongameli Emmerson Mnangagwa. Inkulumo mpikiswano le ibikhokhelwa intatheli zindaba yethu uPraxedis Jeremiah ose Harare. Sikhuluma nje, ngiyakwamukela kuhlelo PJ.
Hayi, ngiyabonga Ntunga.
Ye, ungasichasisela ngamafitshane uhambe njani lumhlangano bebesithini abantu kahle kahle?
Uhambe kahle sibili lumhlangano kade usenzelwa eCrown Plaza Hotel. Lapho ke ekade sinabahlonitshwa abathathu, kodwa ke kade sinxuse abane ukuthi owe-MDC, owe-ZANU-PF, omele inhlanganiso ezizimeleyo ama-CSOs kanye lengcwethi ebona ngezomnotho. Kodwa ke kulusizi ukubana owe-ZANU-PF kasenelisanga ukubuya. Besiqale sanxusa umnumzana Nick Mangwana, kodwa ke wathena ulohambo wasesitheni uzathumela okuthiwa ngumeja Mdambuzi, kodwa kasabanga khona. Kodwa ke hayi, ingxoxo iqhubekeke kuhle kakuhle. Sibili bonke kade bekhuthaza ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kukahulumende nabantu, ukuze uhulumende alalele okuchiwo ngabantu. Naloba lalapho sesiphe ithuba labo akade bebuye ukuzolalela ingxoxo mpikiswano leyi, nabo basukume bakhuluma bathi ngabe uhulumende wethu uyalalela okuchiwo ngabantu, ngoba ihlupho ababhekane lazo ukhanya ngani kazifiki phezulu khona ngale. Bona baphuma lezibopho ezisuka phezulu zisiya phansi, ikanti-ke izibopho lezo kazinelisi ukuthi zilungisise izangathazi ezibhekane labantu.
Siyazi uleminye njalo imihlangano elandelayo emadolobheni atshiyeneyo, nxa ngingaphazami kuselupane koBulawayo laseGwanda. Ungathanda ukwazi isuZulu ukuthi uzaba ukulawa madolobho nini?
Ye, sisuka lapha eHarare siqonda eGwanda eMathebeleland South, lapho ke esizakwenza ingxoxompikiswano ephathelane nesigaba seMathebeleland South, ikakhulu labo abagombolozele abahlala endaweni ezigombolozele iGwanda Town. ngomhla ka 26 ngomvulo kusukisela ngesikhathi sika 10:30 kusiya ngo 12:30. Sisuka la ke lapho ke siya eLupane ngomhla ka 28 sikhathi sinye njalo kusukisela ngesikhathi sika 10:30 kusiya ngo 12:30. Lapho ke esikhuluma ke ikakhulu ngale ngaseLupane eMathebeleland North, kulapho ke kwaba lo dubo kumbe uhlupho olweyo mbhuqwazi, yikho ke kwasala abantwana abaningi bengela zingwalo zokubhalisa ezokuzalwa ama-birth certificate, okwabangela ukuthi bangabi lezithupha kumbe ingwalo zokuhambisa ama-passport. Sizakhuluma njalo ngombuso wezabelo ngoba abaningi abavela ezigabeni zeMandebeleni yibo abathutshisa kakhulu ukuthi kube lo mbuso wezabelo. Sisuka eLupane ngolesithathu mhla ka 28 siyakweqa ilanga elilodwa sibe sesiya koBulawayo eRainbow Hotel, lapho ke sizaba lengxoxompikiswano yokugcina lapho osebenzelana khona kwabe Voice of America Studio 7 embe Zimbabwe Service nabe-Media Center. Senza ke ingxoxompikiswano ephathelane lentuthuko yedolobho lakoBulawayo mhla ka 30 Lwezi.
Hayi, isiyabonga PJ, sikufisela uhambo oluhle nxa ususiya emadolobheni la amanye atshiyeneyo.
Hayi, nami ngiyabonga.
Aha, PJ Praxedis Jeremiah intathelizindaba yeStudio 7.
Yebo, mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Namuhla likhefu le Thanksgiving ngapha kwelemelika lapho izimuli esihlangana khona zibonga uNkulunkulu ngokuzenzela okuhle. Kubikwa kulezi zalwane zemelika ezedlula inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 54 million ezizavakatshela izihlobo labangane endaweni ezitshiyeneyo. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube weStudio 7.
Izi zalwane zemelika namhla zikukhefu leThanksgiving. Lolu suku lokuhlangana kwemuli labangane kudliwe ukudla okutshiyeneyo. Usuku lolu lwaqalisa kudala ngesikhathi sokuthakazelela isivuno esihle. Abantu bokuza kwele Melika ababelisana nalabo ababathola kuleli lizwe babe bacela ukuthi bathi gwaqa badle ukudla okuguqela ingalukhuni. Lolu lusuku oluqakatheke okumangalisayo. Umnumzana Brian Nichols omele ilizwe le Melika kwele Zimbabwe uthi lolu lusuku olunanzwa ngabantu bonke.
Thanksgiving is an opportunity for us to give thanks for all the blessings that we have received and to really reflect and be with our families.
Kusuku lwe Thanksgiving lusuku lokuthi sinanze konoko ke okuhle sikuthole kuNkulunkulu.
It's a time to come together to be with family and friends.
Sizikhathi sokuthi imuli zithi gwaqa abantu bathakazelele konke konoko abakuphiwayo.
It's my favorite holiday. I love the turkey and the pie and the fellowship.
Zinengi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Melika ezinanza usuku lolu. Omunye wabo ngunkosazana Sharon Tebe ohlala eDelaware.
Ihisi yakhona angizizange ngikwazi sisifiwa babadube ukuthi what it's all about. You know, but engikwazile ukuthi hayi sazidlela amathekhi sibe ngefamily and you know. And just be happy sithabe abantu lomndeni kwangakini.
Abanye abantu bahambe endaweni zokukholisa kube khona abanye abahlangane lomdeni wabo ukwenzela ukuthi bananze usuku lolu labangani kanye lezihlobo.
Zwayo ngali nyanga kalwezi umsakazo wakho owe-VOA umanyene labe-Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezi, liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzela endaweni ezilandelayo. Gwanda mhlaka 26 Lwezi, Lupane mhlaka 28 Lwezi, Sitsume ngakontutu ziyathunqa, Bobulawayo mhlaka 30 Lwezi. Asidibaneni lami uPlaxidus Jeremiah kulezi ngxoxo, lingakhuthwa yileli thuba.
Kulokuphikisana okukhulu phakathi kwabezano PF laba mabandla aphikisayo ikakhulu LMDC phezu kokuthi kuyini okubambekayo osokwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lohulumende wakhe okuthuthukisa impilo kaZulu. Abamabandla aphikisayo bathi akulalutho, nanku umnotho uqhubeka uguqe ngamadolo kanti le ntengo yezinto ezitshiyeneyo iqansa imihlala malanga. Kodwa abezanu PF kabavumelani lalumbono. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga le-MDC umnumzana Edwin Ndlovu. Lo mnumzana Lloyd Msipha owezanu PF onguye osungula lingxoxo.
First and foremost, Baba Mthuli, umntwana wakithi ngale from imidlalo yeBulawayo. So I'm sure Baba Nkomo is happy at least sokukhitshwa emashonale sokubuya ngapha. So he needs all our support. First and foremost, anti akwazi ukuthi uminister all he does u-allocate ama-resources and then at the best value. And then thina abantu yithe sisebenza ukuthi i-vision leyelethileyo iphume. So you can see the vision is brilliant. So what is left ukuthi thina abantu sikhangele kuhle sibone ukuthi dasiqala ngaphi, singasebenza njani ukuthi thina siphakamise ilizwe.
Nansi indaba Ndlovu.
Osokwenziwe nguhulumende lo okhona singabalingi nje sisuka kukhetho kuphela, sithi kusukela kukhu eyenzakala ngoNovember last year yikuthi izinto zidure elizweni, yikuthi impahla zinyamalale emashelfini, yikuthi ofiweli baswelakale, yikuthi abantwana beZimbabwe bahlupheke, kube lezingozi emgwaqweni, kube lokutsha kwezindawo ezithile eziningi. Sibona umnyama wodwa kusukela lo hulumende engenile. Akulanto enhle eyodwa nje esiyibonileyo nje abantwana beZimbabwe.
Baba Ndlovu, that is a very, very negative picture. Manje singathathi ajide njalo asoze siliphakamisa ilizwe lethu. Sonke ngase sibuyela ku-power transfer last year liyana, akula muntu nomoya yedwa eZimbabwe kade ngafuna ukuthi umgabe ehambe. Sonke saphuma amapholisi, ama-MP, umuntu wonke wenza uNdebele oshona umntwana abadala bonke baphuma sebengasafuna umgabe. Umgabe wasehamba. Obviously umgabe wasitshela ama-problems amaningi, izikweleti amanye amazwe, abantwana banamsebenzi yini khona ngale eBulawayo. Siyakwazi ukuthi abantwana bayaphuma besiye eGoli, ama-factories avalwa. Ungakhangela kuhle ama-freedoms, izinto ezazenza ukuthi la usubona ukuthi sekune-difference. First and foremost, wafika wavula ama-political freedoms. Ama-political parties aba maningi, abantu bakhompyutha, ama-election ayenzwa yena wawina. Kathesi sesiku-round 2, selethuba lokubusa for 5 years. Kuyenzani kathesi? Sebekhuluma nabodabeni bakuthi silungise iZambezi River, amanzi aphume eZambezi abuye eBulawayo so that industry eBulawayo isukume. Khangela ibudget yalamuhla noma i-TSP plan lana ikhuluma nendaba zeBulawayo. eBulawayo City, how do we sort out it? It's an all-rounded document. Idila le-politics zethu. I-politics zethu bese zi-poison. Ungakhangela kuhle ilizwe lethu, we are divided in half. So i-polarity is straight laphakathi. So ukuthi silungise siye phambili sonke. Lawe Baba Ndlovu, we need to change our attitude. Noma bona abantu bathi bangena o-MDC bangangena, khangela history yabo abasozi baliphakamisa ibizwe le because they are even worse nabantu laba abasolayo uchamisa benikatesi lisibochamisa ovizibani zibani uchamisa wavotela mbani uthi abe ngeleader we-MDC right kanti ibudget kamthuthu ithi imoto ama-private vehicles ana ayekuengeniswa ngabantu bebhadala ama-bond katesi you are going to pay in forex that means imali leyo i-forex that is the money ezaya kuma-industry ukuri-vertilize ama-industry and other areas ama-salary cut 5% of ama-senior workers even upresident uzathatha 5% salary cut wabe kwenziwa khonoko elizweni ezimbabwe
uyakhuluma Ndlovu umsipha lapha utho kuhle kuyabukwa
abantu bezanu emlonyeni baphethe kodwa ekwenzeni kuyehlula ngizabuyela kokuqala ukuthi bathi uhulumende lo uyazama ukhithwa umgabe ngomnyaka ophelileyo isinkwa besiyi 80 cents kathesi sithenga $50 ifuweli ibitholakala ingahluphi i-dollar 14 kathesi i-dollar 40 something so katshengisela ukuthi kube sokuwesi zane kade kukhona i-human rights akhuluma ngayo ukuthi abantu bavunyelwe ukwenza lokho kakusiqiniso kathesi siyabona kule commission kamonhlanti le bakhona ababuye bazotestify bakhuluma ngegugurawundi lezinto ezimbi ezenziwa izanu bathe babothwa khonapho instead yokuthi bavikelwe so-human rights kakutshintshanga akukhulunywa ngabodzamara abaqhatshayo uze kwelamuhla akukhulunywa ngabonabanyama akukhulunywa ngegugurawundi ukuthi ulungiseka njani akulaa nto eyenziwe izanu esitshintshile okwesibili sesibuya ke kuminista lowo umthuli kuthiwa kule 5% khadi kuma-salaries izanu PF iluta ama-resources ngama-allowance travel allowance not i-salary nxa bephuma umnankakho uphumele edelegation yabantu abangu-60 abangu-100 babe lama-allowances yelanga ama-allowance yiwo aqeda imali not i-5% salary leyo bese sibuya ke ekuthengeni izimota umntwana wezimbabwe uyahlupheka wabhenka imali yakhe i-US bank ma esefuna ukuthenga imota ejapan kumbe ebritain i-US kasayithole ebhank sethatha ibhondi aye emgwaqweni ayethenga i-US dollar nge-350 bese kuthiwa nxa imota leyi sibuya ahambe ebhadala iduty nge-usa ubuyele emgwaqweni yikuhlukuluza abantu
lo ngumnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla sebandla le-MDC obexoxa endawonye lo mnumzana Lloyd Msipha owebandla lezanu-PF. Kumbule luyalandela uhlelo lwe-Life Talk lapho esikhangela khona isimo sezenotho kwanele mthwakazi olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.